Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 26 kuNtulikazi 2020 uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu bethuswa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Into enhle ukungena ezindlini abantu silalele lokho kuthiwo ngumthetho ukuthi abantu bahlale ezindlini.
Bathole amagabha avuzayo abathenga bedengisa impahla abantu bafumbathisa abezomthetho ngesikhathi ilizwe lizama ukuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
Abantu abasinika ama-problems yiwo bona lawo kuthiwa ngamapholisa lamasosha. Labo makhokho baba yibo kumele benze iphisi bezosikhangela.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe okulabantu abedlula 2,434 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo osubulele abangamathumi amatatulane 34. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abedlula amakhulu amahlanu 518 sebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Kubikwa ukuthi umemetheka okwethusayo umkhuhlane lo emalokitshini akuqela eleCountry Park enkulumane Magogo West emganwini lezinye indawo kobulawayo. Isibhedlela seParelenyatwa Group of Hospital City kulezisebenzi ezingamachumi ayisikhombisa 70 esizihlolwe zatholakala zilegciwane le-COVID-19. Sithi kulabantu abaningi abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo abangaveli endaweni ezaziwayo ukuthi kulomkhuhlane we-coronavirus. Kusenjalo kulabodokotela abambalwa abongi labongikazi abedlula ikhulu asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kobulawayo. Kudaba olufanayo, uhlangothi lwezemfundo lubika ukuthi luzaqhubekela phambili ngezifundo zabantwana emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation kusukela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu. Izifundo lezi ngezika grade 1 kusiya ku grade 7. Abantu bathi benza okujeneyo ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Isaac Mpofu uthi kumele abantu balandele isiqondiso zohlelo lo-lockdown.
Into enhle ukungena ezindlini abantu silalele lokho kuthiwo ngumthetho ukuthi abantu bahlale ezindlini bageze izandla lokufutha kuyasiza.
Umnumzana Kanathi Ngulube uthi uzinceda ngokusebenzisa umuthi wesintu.
Mina ngiyafutha ngisho ukuthi ngiyagquma ngiyastima umhlokunye angikwazi kodwa ukukhona engadini yami lapha eduze ngiyagquma ngidle futhi ukudla okushisayo phuze lamanzi achisayo ngigeza ngamanzi achisa kakhulu futhi angichoba ngihambe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mofoti Ncube ohlala ePlumtree.
Engibonayo ngendlela okwenzeka ngakhona indaba ye-COVID leyi iyahlupha kakhulu. Njengoba ikakhulu elizwe lakithi vela asila i-health ayikho kufana ukuthi izinto zesibhedlela vela zikho amaphilisi awekho. Abantu abaqine esintwini kakhulu basebenzisa imithi yesintu baphalaze bagqume ukwenzela ukuthi lo mkhuhlane lo noma ubafica ungabi lamandla phezu kwabo. Yabo into engiyiqinisayo kakhulu yiyo leyo esintu ukuthi abazali bethu sebenzisani amakhambi esintu imithi yesintu liphephe engozini lekhona. Asina ngenye indlela ngoba ugovernment ufuna uhulumende kufana ukuthi asila.
Unumzana Alec Nyati ucizelela isithi kumele abantu balandele okwethulwa nguhulumende
ukuzivikela kulesifo. Ukugqoka ifaka imask uma ungena abantwini abaningi nokugeza izandla izikhathi zonke ne-social distancing kuphela into esingenziwa yithi uze sikhuseleke. Silandele yonke imilayo esitshelwa ngabe-health WHO kuphela yikho kungasisiza ukuthi sizivikele isifo.
Kulabanye njalo abakhala ngokuswelakala kwemali elizweni leZimbabwe abathi kwenza abantu bathwale nzima. Omunye wabo ngofise ukuthi sisebenzise isibongo sakhe sakomaduma.
Ikusukela i-government nge-lockdown laphana isisithi abantu basebenzise i-forex, whether i-rand or what. Impilo isinzima ebantwini. Njengoba sekule auction sale foreign currency, sekwavalwa lokhu kunjani ukubhena imali. Kabayivale yona la i-rand laba i-US dollars ukuthi ithengiswe. Because lapha esihlala khona kungabe ngapha ufuna anything. Abantu abasafuni izimdola. So sesiswele ukuthi nabantu baphile njani, including ama-pensioners, labantu kazana. Lalaba abantu nabaku-lockdown abamiswayo imisebenzi sebephila nzima because kabaholi and amakhampani kasiniki i-foreign currency. I think this is the right time ukuthi i-government i-suspend ukusebenziswa kwe-forex konke lokhu. Because sekuthwalise nzima abantu, abantu abasakwazi ukuthi baphile bethi. Because imali engangama-$2 amakhoyini noma ufuna ukuthenga ngayo bala bathi lapha abahoda khona laba abathengisa amatomatisi kabayivumi, which is clear ukuthi ningabayivumi ngenxa yokuthi nibona labo ungathenga kibo sebethenga i-foreign currency.
Umnumzana Matema ohlala eNkayi uthi uNkulunkulu nguye ozahlenga abantu kumkhuhlane we-COVID-19.
Baningi abantu abakhulekayo ngapha eZimbabwe la. Ake sikhulekeni, sikhulekele umkhuhlane. Kungakhethelekile ukuthi umuntu ukhuleka liphi ibandla. Laye okuleliya, lakulokuya kuleliya, kabona ukuthi uyeme emthandazweni ekhuleka, sikhulekele umkhuhlane i-corona phela. Ngoba izinto zonke lezi zalotshwa ukubana nxa abantu sebephakathi kokona, uNkulunkulu ukhona kulethayo. Kathesi ungakhanyela ilizwi lenkosi thine sikhulekayo selisiba lilutshwana, abantu sebebhizi enkanukweni zomhlaba. Ungaya lapho kugidwa khona amakatali ufica kungalandawo, uye emabhoreni kakulandawo, ubusukhangela ke ngapha elizwini lilutshwana ilizwi abantu abaliphetheyo. Kanti labo laba abaliphetheyo futhi sekulabafundisi abahamba bethathela abantu izinto zabo khonokuyana uNkulunkulu kakuthandi. Sekulabafundisi futhi abakhuphisa iminikelo emikhulu kakhulu.
Usiqhuqa mfundo Solwa Ngwenya osebenza empilo uthi abantu kumele balandele abakutshelwa nguhulumende.
Abantu behlale phansi khonokho esiyabe sikukhuluma likuzwa kubani uthe ubalise lilalele ngisabela ingozi ebuyayo.
Baningi abantu kwele Zimbabwe abathi bahlutshwa yikuswelakala kwamanzi, ukudla lokunye okwenza kube nzima ukuthi bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kulabanye abantu abathenga bethengisa impahla kobulawayo abathi amapholisa, amasotsha labanye abagcina umthetho kuleli dolobho babathwalise nzima ngokucela imali yokufumbathiswa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Bathi sokunzima ukuthengisa impahla etshiyeneyo edolobheni leli ngenxa yeziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Iningi labo bathi bakhahlanyezwa ngabezomthetho abacela imali ukwenzela ukuthi basebenze emgwaqweni. Inkosikazi Sazini Dube ngomunye wabantu abathi bahlutshwa ngabezomthetho.
Abantu abasinika ama problems yiwo bona la othwa ngamapolisa lamasosha labo makhokho baba yibo kumele benze iphisi bezosikhangela. Ibabe besibopha kodwa ukusibopha bangkhona basibhadalisa kuqala izimali sithengisa bahambe be collect izimali sibhadala everyday ama 10 bond ukuthi sithengise. Siqeda lapho nqamzwana befuna babuya besithathela izinto. Bebaleke bengena lazo ehall kosekusile. Befuna ukuthi sibalandele sebadiza. Xa uthi abanika ibond bayala bathi bafuna imali ethengayo. Bayabe sithi bafuna i forex. So asikwazi ukuthi siphilele ngapi. Asisebenzi thina eZimbabwe. Interest yethu esizuzayo yeyona le sesidiza ngayo amapolisa lamasotsha labo makhokhova. Mthembi imali esibanika yona thina sibili sebekhona imali edlula ipay yabo.
Unkosikazi Nomsantini uvumelana laye.
Akula misebenzi akulani loba ingaze kuthweka kula corona imisebenzi kayikho kasiyitholi siyazama ukuthi siziphilise lathi ngokuthengisa but ekuthengiseni kwangkhona siba lama challenges amaningi kakhulu ngoba nizabe ngikhiphile imali mina ngaya woda ngiphenduke nqambuya lapha ngithengisa iprofit yami yonke nginike omakhokhoba ngiyadiza omakhokhoba ngiyadiza amapolisa ngiyadiza amasotsha ukuze ngikwanise ukuthengisa njalo nxa kuthiwa iblack market thina nxa kuyikuthi kuthiwa iblack market ngakhangela phandle ikakhulu phandle thina sithengisa vele we are cheaper than ema shops lati sebe sizama ukuthi siphile so ayisiyo black market lati sebe sizama ukuthi siphilisane abathengayo labo bephile lati esithengisayo siphile.
Umnumzana Michael Ndiweni umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi abantu akumelanga behlukunyezwe nxa bezama ukuziphilisa.
Amapolisa amasipala angahlukumeza abantu abasebenzayo lokho sesikufihle ukuthi uyinto embi kuyinto ehlukumeza ilungelo loluntu. Sazi ukuthi isekelo sombuso sithiswana isizalwane seZimbabwe sililungelo lokuthi sisebenze endaweni lapho esikhethwe khona. Kodwa ke uhulumende wesabelo iBulawayo City Council namanye nje amadolobho kuyadeka ukuthi athole indawo zokuthengisela ezimqoka ezinto abantu bengabe behlukuluzwa. Ngokunakana kwethu sithi iBulawayo City Council kalethe indawo ezifaneleyo zokuthi abantu bathengise lapho angaze bahlukuluzwe khona. Kube indawo ezilamathoyilethi, ezilamanzi, ezihlanzekileyo, indawo ezilemthunzi ezivalele nxa kugodola kunje nje abantu babezithengisela emoyeni betshaywa luthuli.
Ukhansila Mlando Ncube uthi kuyamangalisa ukuthi abathenga bethengisa impahla emigwaqweni sebevinjwa ngabezomthetho loba nje abanye babo banikwa incwadi zokusebenza ngesikhathi sohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown.
Isikhathi esinzima sala abantu abathengisayo ngoba thina njengomunicipal sasesibalungisela indawo zabo zokuthengisela eziyenza lokho okuthiwa i-social distancing okuyizo okufunakala ezinye zezindlela ezifunakalayo ekulwisaneni lo mkhuhlane lo i-COVID. But phakathi kweviki le edlulileyo sizwe sebesitshayela ingcingo besithi bona no amapolisa lamasotsha athi kababuyele ezindlini bengathengisi. Kodwa thina sasicabange njalo ukuthi hayi njengoba belama license yiwo ama-exemption letters abo lawo. Manje asazi ukuthi kuzothiwa.
Uhulumende okwamanje uvale ngqi elizweni lonke jikelele esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa lamasotsha ngodaba lolu.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezilithumi lesithupha 16 million abahlolwa batholakala bele-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Phakathi kwenani leli sokwabhubha abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 645,000. Izidumbu zikaJohn Lewis obekudalele House of Representatives sikhangelelwe ukuthi namhla zizahanjiswa ebholorhweni ele-Edmund Peters Bridge eSelma e-Alabama lapho atshaya khona kabuhlungu ngamapolisa ngesikhathi etshengisela labanye bakhe abagoqela umuyi uMartin Luther King Jr. bekhonona ngokubandlululwa kwabantu abansundu kwele Melika. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Njengoku lithembisa kwami ngeveke phelileyo siqhubekela phambili ngodaba lwabalamu silonkosikazi sakhilelelene uMadube lo mnumzana Mnqondobanzi Magonya.
Umlamu ulendima yokuthi angaba ngumlamu oright oyakhaya aphinde ngifakile indima yokuthi aba umlamo othuthizayo odilizayo ongavumbiwe umuzi kusokadadewabo. So umlamo kazi lo mlamo right, lo mlamo ngekho right.
Kunjalo baba Magoni.
Inqamba mbibili laphuma uchako. Akekho umfazi ole ndoda straight ongakutshela ukuthi engakwemukela lokhu, kodwa nxa sokumqondile Dube yazi into enhle ngabantu abangabafazi. Into enhle umuntu ongumfazi uyakuqonda mpuwabe ngosolobhoni. Nxa sokumficile, nxa sokumficile esebhekane lakho abadila lakho ngenye indlela ukuthi lawo kuyakwethusa. Kuhle ukuthi nxa uyindoda uhlezi lo mnawo kankosikazi wakho, umhloniphe yena lo mntwana lo ohlezi laye, ngoba ukuhlonipha umntwana lo ohlezi laye kutshengisela ukuhlonipha udade wakho. Hlonipha udade. Yazi akula nto ebuhlungu Dube njengokubona umuntu wesintwana owesifazana odelelwa ngumkakhe ngezindlela esiyasikubone kwezindawo. Kubuhlungu kakhulu lokhu yami. Uzuze ukuthi kambe kungudadewethu enziwa so, ngangizwa njani? Kungangcono ukukhulumisane laye, uza kubonela icebo yena.
Ye, khonapho-ke baDube uza kubonela icebo yena. Ungalibona icebo leli?
Eqinisweni ukuthi ma vele sibambe wathi uyabambe ibele laphuma uchako, uma inini lo singakhulumisana sibe sivumelana ukuthi orayithi njengoba usungene emzini wami, asithi sihlale sonke lapha. Inhlonipho vele yabe ingasekho.
Okungcono ukuthi ebamba phandle ngale ivele kumba libambe ngapha endlini. Umlamo okungcono kuphi?
Iproblem nxa ethe walibamba phandle, phandle kungcono ngoba ngiyabe ngingasoze ngibe lo muntu engimbona nsuku zonke endlini engitshela ukuthi lapha phela mina lawe sesilanda umuntu oyipho. Kumba akwanise ukukhuluma okuyinkulumo okuthi kumba akutshele ukuthi umvela thengelwa lokhu okuzabe kulokhu kukuhlukuluza khona apha ekhaya, ngokuthi umlamo ustaki la ivela kula lapho uzamisa khona umntakamama wakho. But ma ethe wakwenza egangeni njengoba ngangatsho ekuqaleni ukuthi ungakwenza egangeni ngingaboni, ngingabi umuntu lwane engabi seduze kwami ukuthi uyandihlukuluza, hhayi angisoze ngibe le nkinga lapho. Kodwa ayikhona ekhaya engihlala yilo enza bemvuka nsuku zonke ngimbona, ngilibona noma selikhameni ibele leyo lapho umchapho vele lizabe lokhu esiba loku ungangihlukuluza kakhulu. So hhayi umlamo hhayi angimfuni eduze kwami.
Baba Magoni, amafishane kulapho.
Hayi, asingobani kambe thina Mthembu. Thina silawulwa yibo mama. Ukuze kube nokuthula ngkhaya, yibo abantu okumele ukuthi sibalalele. Ngoba ungamethulela kuhle sibili udaba lwakho, uyakunika sibili icebo elingakwenza ukuthi iproblem yakho leyolayo ilungiseke.
Hayi ke abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Siphetha lapha-ke udaba lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besilo baba umnqondo obanzi Magonya, lo mama usakhile lelene uMadube, lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. So kwisikhathi sohlelo lwabatsha.
Ikudibana okuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane lo ukhathaza njani abasakhulayo elizweni? Ake sizweni umbono kaMgcini Dladla.
Oqala ngelibelela msakazi wa-Studio 7 lonke, izobungelela abalaleli Studio 7 sithi njani impilo? Hayi umkhuhlane lo badala, hayi wena wakho umele uzivikele, ulandele imithetho etshoyo, ugqoke imaski, uhlale ugeza sonke isikhathi, uhlale ugeza umanzele alesepa nxa ungela isanitizer yakhona. Mina nihlala ngigeza uthi ngizivikele njalo kangene egrupini, kangihlangani nabantu abaningi. Nabona abantu abaningi ngiyaphambuka ukuthi umkhuhlane uyabulala, njalo noma ngingene eshopu kumele ngifake imaski yakhona ngomthetho kwezeukuthi ngizivikele.
Hayi, siyabonga Mgcini ngombono wakho. Asizweni umbono kaLaxon Tshabuza, yena okhathazekile kakhulu ngohlelo lwe-lockdown.
Igama lami uLaxon Tshabuza. Izinto ezisuke zisidide kakhulu njengentsha yakulele lakithi izwe ukuthi suka bese siyahlukumezeka ngalesi sikhathi esikiso ese-lockdown. Akula muntu ovunyelwe ukuthi ahambe ahambe umbenenzeni. So ezinye zezinto ey'hluphayo ukuthi kusekhona abantu ababuyayo bevela endawo ezingakubo Goli nakubo Botswana. So ngoba laba bantu ngithanda ukwazi ukuthi bangena kuphi njalo baphuma kuphi leso sikhathi besiza lapha ezweni, ngoba yibona abanomthelela ukubhebhetheka kwaleli gciwa kwale coronavirus ebakhona ebantwini. So ufuna ukwazi ukuthi laba bantu bona bahamba bangena bephuma nje elizweni bahamba kuphi, ngoba ilizwe liku-lockdown izinto zonke zivaliwe.
Siyabonga Lakson Tshabuza ngombono wakho. Sesigqiba uhlelo ngombono ka-Oscar Mbongeni Ndlovu. Yena othi umkhuhlane lo wenza ukuthi abantu abaningi balahlekelwe umsebenzi.
Ya, igama lami ngu-Oscar Mbongeni Ndlovu. Into engikhathaza kakhulu ngale COVID-19 man, imisebenzi ayisekho. Hayi, le nto le iyasihlukumeza kakhulu. Singamayouth nje sihleli nje ezindlini sivalelekile, asazi ukuba sibheke kuphi. Hayi, le nto le iyasikhathaza nje singamayouth ngathi.
Hayi, siyabonga Oscar ngombono wakho. Nawe mlaleli ulakho ukusithumezela umbono wakho ngalolu daba kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi yiso esesihluwe nguMangoyi. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection 8 to 9 PM lapha emsakazweni weStudio 7. Ofisa ukuxhumana lami lakho ungixhuma kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Kwanelokwa lamhla olevalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sikhangele ezokholo lwesiKristu okwamanje.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngilibingelele njalo ngesonto yanamhlanje bazalwane abathandekayo abantwana benkosi enkulu. Nxa likhumbula kulele iviki sakhuluma ngokububula kwantamba ka-Israyeli uNkulunkulu wabezwa abanakekela. Namhlanje siza ke sikhangele indaba ehambelana layona leyo esiyithola encwadini ka-Exodus njalo isahluko sesithathu. Sizabala kusukela evesini lesibili sisiya kuma kwelesihlanu. Lapha okulesihloko sendaba esithi uNkulunkulu zibonakalisa esihlahleni esivuthayo. Verse 2. Kwabonakala kwingilosi kaJehova elangabini lomlilo livela phakathi kwesihlahla. Wabuka bheka isihlahla savutha umlilo kheba isihlahla siphelanga nokho. Wayesethi uMose, mangiphambukeke ngiye ngibone lesi sibonakaliso esikhulu kuba isihlahla sishingani. UNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka ukuyobuka, uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla wathi, ngilapha. Wayesethi ungasondeli lapha, gumla izicathulo zakho ezinyaweni zakho ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Zihlobo ezithandekileyo, uNkulunkulu ukhuluma ngendlela eziningi. Esizwile ukububula kwabantu bakwa-Israyeli kuthiwa nansi enye indoda engumosi siyawulusa izimvu, yabona isihlahla sivutha kodwa singapheli. Inhliziyo yakhe yathi kaphambuke abone, ngoba aluba uMosi kazange aphambuke wayengasoze azi kumbe azwe lelizwi likaNkulunkulu leli lakhuluma kuye. Abantu abaningi siyabona izinto nje siqhubeke sihamba siya phambili, kasimi siphambuke sikhangelisise ukuthi kambe yini leyo eyenzakalayo. UMosi waphambuka ebona isihlahla sisisha kodwa singapheli. Wathi ethi uyasondela kwathi wakhumula imbatata zakho enyaweni zakho ngoba umhlabathi omi ungcwele. Yini ini umuzi kwa tawa kupe imbatata kui kutige lelo nyatela mbesikato sikogileo sinyatela izi ndo ezi nengi ezi tanzegileo lezi ngodileo yuko watuwa umuzi kwa kupe izitatule lezo ungo badapa emi kwa na umtaba onwele izitato zikamosi singazifanza lenkizio zeto zikwele izi ndo ezi mbi ezi ngafanelanga ubana sime pambi uga nkulunkulu yuko nkulunkule ngakulumi lati mubana asikumuli imbatata inyaweni zetu kasipegisisa sihlolisisa ukuthi kambe uNkulunkulu uthini uNkulunkulu wakhuluma ke ngelizwe elaphuma esihlahleni sasisitsha singapheli waphambuka uMose phambuka lawe uzihlole inhliziyo yakho uyihlambulule baningi abantu uNkulunkulu vele kangizwa indaba evumela ububi emhlabeni ovumela ububi emhlabeni asoNkulunkulu ngonganazeleliyo ngoba na inhliziyo yakho utshela ukuthi qhubeka uhambe siyaphambili kawuphambuki ukuthi ukhangele usondele kuNkulunkulu uhlanze uhlambe inhliziyo yakho uNkulunkulu akhulume lawe kube yisimanga kusinde abanengi nangu uMose uthi yena uMose ke ngibona ukuthi kanti wenzakalani uNkulunkulu uthi ungasondeli lapha khumla izicathulo zakho ezinyaweni zakho asihlanzenini inhliziyo zethu sizenze zibe msulwa eqinisweni uNkulunkulu uzakhuluma kithi xa wakhuluma kuMose esihlahleni esivuthayo lakuwe angakhuluma ngendlela ezijiyeneyo yithi esingalenzi lokho okufunwa uNkulunkulu sizenzela kwamakhanda ethu phambuka ubone ukuthi uNkulunkulu uthini izibonakaliso zigcwele uNkulunkulu asizeke sikhuleke sithi baba vula amehlo ethu sikhumule imbatata ukhulume kithi ngoJesu ngiyakhuleka amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Nkosintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Jakeli Dala Ntukameli Nkomo.
Sasho kanjalo zikamlungisa umqondiso wekwekumadla elandweni lentombazana zala phansi eshotshe sigode tatamtshena ngani mafuna ukwazi ngaphansi kwayo indwini egulu ngizala inyokane lenhlazane isitha sikanoma bani simayeda njengelanga umanikela ngovoicemail ethenza ke maqede zehle ihlati ngukhupho ongahlala enkukhwini ukhupho ahlala enyini ohlala kuyo njengengomatenyana amavukani phansi wase-GP yizo lezenye zithola kusiwatsha nendlotshani phansi amasteni kwadeni umthakati ngizoshomphelele lapho ngani wathanda ukukhuluma salibonani emsakazweni salibonani kizo zonke izindawo lapho kufikelela khona umsakazo. Obingelelayo ngumbonisi insizwe ezala lapha eCholocho eTatamjena lapha engikhulele khona emculweni ngumlungisi ngiqale ukucula ngo-2019 emculweni ngicula uMaskandi. Ingoma zimnandi ngokwehlukahlukana kwazo, kunengoma zosizi, kunengoma zokusizwa, kunengoma ezakhayo, ingoma nje ezinomlayezo. Kulengoma ethi wesihle ngani yami ukubahlonipha abantu abadala kunawe. Tracking nje ziyehlukana nje kunengoma yosizi kunengoma yobusizwa kunengoma kanjalo eziyakhayo nje ezikhuluma kakhulu mhlawumbe ngathi nentsha nengoma nje ezinye eziduduzayo. Ngiyabonga kiwonke umuntu olalele umsakazo ngalesi sikhathi
sihlaleni ezindlini, silaleleni umthetho we-COVID-19 njengoba sesiphila kulomhlaba onzima. Gezeni izandla, sisanitizeni nama social distance ukwenzela ukuthi kulungaqheli ubhubhane, sifakeni nama mask, sihlaleni ezindlini. Ngiyabonga.
Lo umculo kaMlungisi odabuka eJolojo. Singakagqibi uhlelo lwalomhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe okulabantu abedlula 2,434 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Oliver Lesa ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.